Siyabonga Jonga lo Chris. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 21 kuMabasa 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
So uhlelo lolu kubuya kwalo le Bill and Melinda Gates. Lusisizile kakhulu kule indawo ukuthi abantu bathole ukuhlala okuhle. Kube kuyindawo yesabekayo vele abantu behlala ngaphansi kwamabanana, besakho ama sharks ngaphansi kwamabanana.
Inhlanganiso ye Bill and Melinda Gates Foundation yakwele Melika isigqibe uhlelo lwabo lweminyaka emihlanu lokwakhela uzulu weZimbabwe izindlu ezingamakhulu phose amahlani 480 ezingaduliyo.
You cannot run a country or a city without my laws, our pre-independence. Akuruma ukuthi abantu abachaphi umgwaqothize bavunyelwe ukusebenza kulobhe ngula street. Kumbe ngenxa yokuthi ngabantu abamnyama kumele babuye kumele industry babuyele ekhaya bengangena edrobheni, anti edrobheni ngokwamakhiwa.
Ikhansili kanye labahlela isimo sedolobha lakobulawayo sebekhuthazwe ukuthi bachiye ukudinga ukubukeka kwedolobha kuphela bevalela phandle labo abadinga ukuziphilisa ngokuthengisa. Ekuqhubekeni kodlakela oluqondiswe kwabo ukuza kwele South Africa, umphathintambo wezomvikela kulelo lizwe unkosikazi Nosiviwe Maphisa Nqawula uthi uzathumela amasosha emzini we-Alexandria edolobheni le-Johannesburg. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abenhlanganiso ye Bill and Melinda Gates Foundation yakwele Melika sebegqibe uhlelo lwabo lweminyaka emihlanu olokwakhela uzulu weZimbabwe izindlu ezingamakhulu phose amahlanu 480 ezingaduliyo ngendleko yezigidi ezinhlanu zamadola i5 million dollars. Lolu hlelo oluphawulwe lamhlanje luqhutshwe ngokusebenzelana lomunicipal weHarare. Intatha yezindaba ethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Umsekeli kamqondisi wenhlanganiso le uMelanie Walker oze eyimele emkhosini wokuphawula lezi zindlu uthi lanxa lolu hlelo lugqitshwa lonyaka ulokuthaba okukhulu ngoba ikhansili yeHarare ithembise ukuthi izathatha isibonelo esihle sokwakhela uzulu umhlobo wezindlu ezinje ezingaduliyo kwezinye indawo zaleli dolobho. Umeya weHarare uMnumzana Bernard Manyenyeni utshele umbuthano wokuphawula okusemthethweni lezi zindlu emzini weDziwa Rasekwa ukuba bazathatha lolu hlelo njengesibanga sakuqala sokuluqhelisa ukuze lufinyelele eminye imizi yaleli dolobho. Ingxenye yezigidi ezinhlanu zamadola esetshenziswe kulolu hlelo inikezwe uzulu ohlala endaweni lezi ezingekho emthethweni, kuthi enye yanikezwa umunicipala. Ubekhona uzulu ovele kwezinye zendawo ezibikwa zihlalwa kungekho emthethweni ezibalisa amalunga enhlanganiso yeZimbabwe Homeless People's Federation abavele eGun Hill. Omunye weziphathamandla ze-ZHPF unkosikazi Sazini Ndlovu uncome kakhulu abasungule lolu hlelo ngoba seluguqule indawo ebisesabeka ukuba ngengahlalwa ngabantu kungekho kwesaba.
Endaweni le yaseDziwa Rasekwa Extension yindawo ekade iyi-holding camp, ekade iyi-slum. So uhlelo lolu kubuya kwalo lwe-Bill and Melinda Gates lusisizile kakhulu kule indawo ukuthi abantu bathole ukuhlala okuhle. Kube kuyindawo yesabekayo vele abantu behlala ngaphansi kwamabanana, besakho ama sharks ngaphansi kwamabanana, igcwele amadaka kunjani kungaqedakali.
Ngaphandle kokwakha izindlu kwakhiwe njalo indawo lapho ongaqhutshelwa khona imisebenzi ehlukeneyo yokuthuthukisa inhlala kahle kazulu eye-community center, kuveza unkosikazi Ndlovu.
I-community center le eyiyo i-resource center. I-resource center le yenziwa into eziningi, ama-community meetings yenzelwa lapha kwi-preschool ekhona lapha e-community, konke ama-skills training abantwana ama-youth konke kwenzelwa khona lapha. Sisizakele kakhulu ekuthini sithole ulwazi plus sithole kwanelisa ukuthi sisebenzelane le city council, okuyikho ukuthi bana i-city council ibiyindawo bebengabantu bebengazwisisi ama-communities ngaphansi, bebengazwisisi ukuthi khona khona i-community yanelisa ukwakha. Bebengavumi futhi ukuthi kulama slums around Harare, but sanelisile ukwenza ama profiles. Sa profile about 62 slums around the city of Harare including this one sayenza ama service, sayenza everything. And ku create a partnership enkulu between the city of Harare le community. So sesilokusebenzelana sile PMC e consist of community plus Harare city. Whereby ngokusebenzelana ikho ku draw your attention ya funders anjenge Bill and Melinda Gates.
Lokho kusekelwe unkosazana Lwazi Knowledge Chuma wasendaweni ye Gun Hill.
I program ye federation isincedile ngoba thina be sihlala e kusema squat e Gun Hill. So isinika ama cabin and yasifundisa ukuthi kufanele sisave ukuze sibe lezindlu. And lapho esasihlala khona thina be kungavunyilwa. But the federation yakwanisa kusibambanisa le city council ukuze sihlale kuhle singachiselwa. Isikhathi sonke sasibotshwa ngamapolisa sichiselwa izindlu.
Ekugqitshweni kwalolu hlelo lodziva rasekwa, umunicipality uthi uzaqhubeka ayesungula umsebenzi ofanayo lapho uZulu ahleze ungekho emthethweni emzini weGun Hill okuzaphathisa ukutholisa imuli ezedlula ezilikhulu lamajuma amabili 121 indawo yokuhlala. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nguMavis Gama.
Ikhanseli kanye labahlela isimo sedolobho lakobulawayo sebekhuthazwe ukuthi bachiye ukudinga ukubukeka kwedolobho kuphela bevalela phandle labo abadinga ukuziphilisa ngokuthengisa. Laba bantu babekwa umlando wokungcolisa idolobho njalo besenza izethekeli zenyanye zingethekeleli khona kodwa kungakhangelwa ukuqhakatheka kwempilo zabantu esezabhidlizwa ikusilela kwemsebenzi. Unothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni ophathiwe ngabathengisayo abangaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economic Association, lo meya wedolobho bekungatshaywa inja kufihlwa umphini, abazisebenzayo besithi council baphatha angani isihlobo esingumyanga okumele sifihlwe singabonwa yizethekeli. Abathengisayo bathi yibo abaphethe inotho yedolobho kodwa abanikwa indawo eziqondileyo zokuthengisa njalo bafakwa emaphethelweni edolobho kuthiwa baphazamisa osomabhizinisi abalezitolo nxa bethe bangena enzinkini yedolobho. Umongameli wezitshiya kobulawayo unkosikazi Musa wenkosi Nyoni uthi bathwele nzima ngoba lalabo abalamalayisensi bayahlukuluzwa ngamapholisa njalo bahlawuliswa imali eningi kakhulu ukuthi bathole imvumo yokuthengisa kungakhathalekile ukuthi bathola imali enganani ngelanga. Uthi sebebhalele incwadi eziningi ekhansilini bebeka izikhalazo zabo kodwa abatholi impendulo.
Le themba ukuthi namhlanje ubaba ethe wabuya esizabale impendulo uzasiphendula kulokho esiyabe sikhala lapho. Izindawo zokusebenzela baba azikho azitholakali. Siyancenga ukuthi sizithole. Okwakhathesi sibhadala $14. The annual rent license is too high. $23. Besilesikhalazo sokuthi yehliswe baba.
Umqondisi wenhlanganiso kaZulu iBulawayo Agenda umnumzana Meli Dube uthi amakhansili alokhu elandela izimiso nemithetho yakudala eyayiphatha abathengisayo angathi asibantu balutho kuqakathekiswa kakhulu osomabhizimisi abakhulu lamafemu. Lanxa kuqakathekile ukuthi idolobho libe lihle, uDube uthi lokhu akutsho ukuthi abantu bavinjelwe ukuthengisa edolobheni ngoba imisebenzi eyayikhona kubekwa limithetho ayisekho. Wengeze esithi abezombusazwe lekhansili bajwayele ukuthi badinge ukufihla abathengisayo endaweni ezikhatshana lapho kule micimbicimbi etshiyeneyo edolobheni kuthi-ke lapho sebefuna ukuvotelwa ngesikhathi sokhetho kube yikho lapho abathi amapholisa angababophi.
You cannot run a country or a city without my laws, our pre-independence. Akhuluma ngokuthi abantu abachaphi umgwaqo othize bavunyelwe ukusebenzela kulobhemula street. Kumbe ngenxa yokuthi ngabantu abamnyama kumele babuye kuphela endasti babuyele ekhaya bengangena edrobheni anti edrobheni ngokwamakhimbi. Because mina lapho ngakhulela khona ekhaya ngiyakwazi kweminye imizi engangakwazi ukuthi kunomuntu ogogekileyo because isilima cause yafihlwa. So abantu abakwi-informal trade they are treated as izilima okumele zifihlwe kungabonakali ukuthi lapha kulezigo.
Ekhuluma emhlanganweni lo umeya wedolobho uCouncillor Martin Moyo uthi bayazama ukuthi banike abathengisayo indawo ezeneleyo zokusebenzela kodwa kuqakathekile ukuthi idolobho lihlanzeke kuthi lalabo abenza amanye amabhizimisi benelise ukusebenza bengaphazanyiswanga abathengisayo. uvumile ukuthi yeliqiniso ukuthi kule mithetho okumele iguqulwe le mali ehlawuliswa abathengisayo ikhangelwe yehliswe nxa kudingakala. Kodwa ugcizelele ukuthi akungeke kwasebenzeka nxa lo lalo ofuna ukuthengisa engenza lokhu kungela olawulayo, ngoba lakhathesi abathengisa belamalayisensi bayakhonona ukuthi labo abangela bayabaminya endaweni zabo bona bengahlawulanga lutho.
I-council yethu is a pro-poor. Labo abangela mali kufanele begcinwe ngu-council. U-council uzabagcina njani? Liyakhompleni ngoba lina lihlezi endaweni zenu elizibhadalelayo. Likhala nalaba abanye o-pirate labo. Yini elithi protect us from ama-mobile what? Vendors.
Umhlangano lo ungenwe lazingcithi zekolitshini ye-National University of Science and Technology ezithe kumele ikhansili ikhangele indlela ezintsha zokusebenza lokwakha ukuze indawo zanele lanxa umhlabathi umlutshwane. Zithi abantu bangeke bathengisa kundawana yonke nje, kodwa kuyadingeka ukuthi kuguqulwe amadolobho kube le ndawo eziningi zokuthengisela, ngoba amadolobho la emiswa ayengagcilanga ekuthengiseni okwakuyingcosana yabantu nje, kodwa iningi lalivele liqhatshiwe emafemu athiyeneyo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingunothando Sibanda.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ekuqhubekeni kodlakela oluqondiswe kwabo kuza kwele South Africa umphathintambo wezomvikela kulelo lizwe, uNkosikazi Nosiviwe Maphisa Nqakula uthi uzathumela amasosha emzini we-Alexandria edolobheni le-Johannesburg. UMaphisa Nqakula uthi kulababili abatheteneyo abadutshiliweyo izolo e-Alexandria. Lanxa imbiko ephume kuqala ibisithi bafile, uMaphisa Nqakula uthi hatshi basindile basesibhedlela. Lanxa uhulumende esithi sokufe abantu abayisithupha kudlakela oluqale edolobheni le-Durban kumaviki phose amabili edluleyo, inani uqobo alazakali ngoba abanye babikwa bengababulewe yizikliwi okungela kwenza lodlakela oluqondiswe kwabokuza. Umphathintambo wesigaba seMathebeleland South uMnumzana Bethnico Ncube uhlangabeze izizalwane zeZimbabwe ezingamakhulu amane edolobheni le-Beitbridge izolo. UNcube utshele iphephandaba le-The Herald ukuthi uhulumende uthumele amabhasi amathathu, kwathi ezinye inhlanganiso angazibethanga ngamagama lazo zathumela amabhasi amathathu. Udlakela lolu luqhubeka lanxa iNkosi yamaZulu uMnumzana Gordon Zwelithini eqoqe imbizo izolo wakhuthaza abantu ukuthi bengabulali abokuza. Abanye bethesa iNkosi icala lokuqala lobo budlwangudlwangu ngamazwi awethula kumaviki amathathu adluleyo. Kodwa uyalandula lokho esithi intathelisa indaba yizo ezijekisa inkulumo yakhe. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Deniso Lomacaphulana, yena othi ubudlwangudlwangu lobu bukhanya bubangelwa ngabanye abantu abale mali.
Ngombono wami lapho ngimi khona mnumzana, ukuthi kukhona abalutshwane abasebenza beziqatshile, ababesebenza lo mbuso wobandlululo, abasebenzisa imali ukuthuma abantu abamnyama ukuthi bahlukumeze abanye abantu abamnyama bezama ukuvikela intando yabelungu kuleli. Kwenziwa ukuthi nga ufuna ukubona ukuthi kwenzakale kanjani, kuthengwa ukuba abantwana bezikolo besilwa lezithombe zabelungu, kwahlala amalanga amalutshwane kwasokuvuka lolu dlame, okutshengisa ukuthi beliyindlela yokuthatha amehlo abantu ebalungini liwasebantwini abamnyama.
Okokuthi nxa manje sikhangele ubona ungani kuzaphetha ngani?
Udlame lolu nxa lungamemetheka mnumzana, kungagcina sisenkingeni enkulu kakhulu njengabantu be-Afrika, ngoba bona ababemzini abahlukunyezwayo abanye bakhona bavela kwamanye amazwe akhatshana, abanye bacathile kuleli, abanye balezabo izinto abaziliwayo kwamanye amazwe, bahleli kuleli lizwe ngokuthula kodwa besilwa kwamanye amazwe lapho abavela khona. okuya kwenza ukuthi kugcine kusiba lo dlame kuleli laba labo sebephindisela nalaba abathengisa izikhala abaxhwalileyo sebethengisela abantu izigxaliso kubulawane bese sokufana lokuthi sokule mpilizwe lonke kugcine kusehla kusiyafika ebandlululweni lokubandlululana ngemihlobo abathi tribalism.
Umnumzana Denizo Lomacaphulana yingcwethi ecobungula izombusazwe bekhuluma icingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Ku-Studio 7 Live Talk kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection lamhlanje uNtungameli Nkomo loThatenda Khumbo bazabe bekhangela indlela inhlanganiso zabasakhulayo ezingaphathisa ngazo ontanga ikakhulu labo abaphindela elizweni bebalekela udlakela lwe-xenophobia kwele-South Africa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abayisikhombisa bafile kwalimala abathoba minwe mbili kakubi ekudubukeni kwebhomba ebelithiwe emoteni ebimiswe phandle kwendawo yokudlela esigodlweni seSomalia iMogadishu lamhlanje. Inhlanganiso yezindaba eReuters ibika ukuthi isikhulumeli samalwecacha wesimuslim edlulisa amalawulo abe-Al-Shabaab sithi leli qembu yilo elithiye leli bhomba. Abachuchisi bakwele Italy babike ukuthi umchayeli womkhumbi wakwele Tunisia ongene engozini yokugenquka elwandle ugenqulela umkhumbi ngemva kokungqikilana lomkhumbi obuthwele abakade bezama ukubahlenga. Inhlanganiso zabasakhulayo zithi zizimisele ukunceda ontanga abaphenduka ekhaya bebalekela udlakela lwe-xenophobia eSouth Africa. Izizalwane zeZimbabwe ezedlula amakhulu ayisithupha ziphenduke ekhaya kunsukana ezedluleyo zibalekela lolu dlakela. Kodwa udubo yikuthi abantu laba bafika baswele imisebenzi yona engekho. Umgcini sihlalo wenhlanganiso ebona ngamalungelo abatsha ewange Human Rights Youth Forum umnumzana Fidelis Chima uthi inhlanganiso yakhe izimisele ukuncedisa ontanga abayingxenye yalaba bantu ngalokho ekwenelisayo.
Thina njengenhlanganiso edila lama-youth esiku-encourage ukuthi inezimashi ezikungela ma-job opportunity eZimbabwe thina sithi ngababuye bezoparticipate in issues of making sure ukuthi we create ama opportunities for them. Ziningi izinto esingaziyenza. For example, ama youth isayithanya ukuthi be participate in issues of governance. In that way, it means that they participate in decision making processes.
Njengenhlanganiso ekhangelane lokulondolozwa kwamalungelo oluntu, kuyini elingakwenza lina lingabaphathisa ngandlela bani abantu laba?
Sina njenge-Human Rights Organization eZimbabwe, it's difficult ukuthi abantu bephonge ukuthi ama-youth have to be innovative ukuthi benze lokhu lalokhu. Ama-opportunities eZimbabwe rakho. But what is needed is for young people in Zimbabwe to make sure that they participate in issues of governance ukwenzela ukuthi ama-opportunities akhona ecreate. Okashesha akula ama-opportunities. But thina sithi kababuye they should participate in issues of governance.
Lo umnumzana Fidelis Chima, umqondisi wewange Human Rights Forum, sixoxela ye esewange. Namuhla kweziphathelane lomnotho welizwe esilethulela zona ngolwesibili viki zonke sixoxa lengcwethi ecobungula izombusazwe yomnumzana Masimba Kuchera ngokungenzakala kwezomnotho elizweni kungabhadalwa indleko zokhetho oluzayo olwama-by-elections kanye lomholo wezisebenzi zikahulumende owe-bonus. Umnumzana Kuchera uqala ngokuchasisa ingxabangxoza esanda ukuqhamuka phakathi kwamongameli Mgabe lomphathintambo kahulumende obona ngezemali, umnumzana Patrick Chinamasa, ngodaba lomholo we-bonus.
I-statement sikababa uChinamasa betshengisa ukuthi kumele sibone ukuthi singenza njani ukuthi sikhathe i-expenditure. kodwa i-statement sikababa uMgabe sithengisa ukuthi u-president ubezama ukuthi abe lobuhlobo lama-civil servants, kodwa iqiniso ngelokuthi ilizwe kalinamali njalo ubaba uthi namasa uzamele adinge okunye ukuthi singathi uzamele adinge ukuthi amanye ama-cuts ku-budget yakhe uzabathola ngathi kumbe uzengezelela ama-tax. Kulokuningi okumele awubhadale ihambo likamongameli welizwe lokunye nje esingathi ilizwe lingathi khathesi asimele ukwenza lokhu ukuze sigcine imali, kodwa bayadlalisa izimali, bayathengelela izimota lokunye sebenzisa imali eningi kakhulu nxa sikhangele i-security yabo, nxa sikhangele okunye abakuzuzayo njengama-cabinet ministers ikakhulu njenge-office of the president in cabinet ikakhulu. So indawo lezo kungenzakala sibili ukuthi nxa befuna bangenza ama-cards khona ngale. Sisakhumbula ubithi ekhuluma into enjengaleyo esengu-minister of finance ukuthi into efuna imali beziningi kakhulu, wahle wakhathi presidential scholarship, wahle wanika president's office imali entuthwane yokuthi upresident engabhodi kakhulu esiya emazweni ezama ukuthi engxeni ubuza service okuyimadlayo.
Kuyikuthi abantu sebebhadaliwe le imali, izisebenzi njalo lezinye indleko ezifunakala elizweni njengokhetho lolo luzayo.
Uzabona ukuthi nxa sikhangele abayithi i-domestic debt iyaqoka sibili lapha eZimbabwe. So imali uhulumende ayidinga kumankampani lama-banks alapha eZimbabwe iyaqonga sibili isikweredi sangkhona. Asikhumbuleni futhi ukuthi isensi zonke azikazuzi ibonus ka-2014. So kuzaba nzima futhi ukuthi nxa sesifika u-2015 uNovember December itholakale imali eyamabonus. Kathese kulezinye izisebenzi ezingakatholi izimali zakho. So kungenzakala sibili ukuthi ubawathina umasa uzazama njalo ukwengezelela ama-tax njengalokho akwenze mhlawu i-fuel isiyehla laphana wangezelela i-fuel tax yangkhona uzazama njalo amanye amaqhinga ayothi athathele abangela mali ezinye izimali ukuthi akwanise ukuthi asebenzise kuma-programs elizwe.
Lo umnumzana Masimba kutshelwa ingcwethi ecubungula izomnotho bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamuhla sihlaziya udaba lokulaya abantwana. Baqinisile abadala nxa besithi isigogo sigoqwa sisemanzi njengoba umntwana ongalayekanga ejayele ukudubeka empilweni kakhulu ukuthi abe lobudlelwano obuhle labanye empilweni. Bakhona abanye ukuthiwa abagobeki kodwa abazali bazama amandla abo wonke ukuthi umntwana alandele imilayo yabo. Kambe kwenzakalani ezindlini njengoba abanye abantwana bekhanya bengagobekanga? Ukuze sihlaziye udaba lolu ake sizwe unkosikazi Shila Nkomo Msonda ongukhansila edolobheni lakoBulawayo endawonye lomfundisi uSeni Sibanda, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Institute for Social Transformation, bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Into esiyaphambanisa abantwana kakhulu nguvuse yona lokuthi umntwana vele angavele abele 18 years ngasakhula. Umntwana ngeke kutshele okokwenza, wona umlaya kodwa yena sebe kutshele okokwenza.
Mfundisi, nantu udaba uyaluzwa luyasinda lolo.
Abantwana basalaywa ngenxa yokuthi abazali sebetshona, abanye umzali uyabe semsebenzini, nxa kungabomama isetshona laye engekho ngakabi lesikhathi. Abantu sebefuqela abantwana ezikolo sezezokuba lumhlelela ukuthi bengene esikolo esithi ngesilungu ngama-preschool. Sebefuqela amatishala kuma-preschool, sebefuqela amatishala esikoleni beze ezilungisela umntwana ukuthi ayefundele phezulu ukuthi kube yibo abakhulisa abantwana. Abazali abasatholi isikhathi sokuhlala phansi belaye umntwana, bakhulume lo mntwana ngempilo ukuthi vele kathi yona impilo kuyini, lokuthi umthetho umntwana umele abe lawo. Nxa kuthwana lo ngumntwana wakonkomo, nxa kuthwana lo ngumntwana wakokhumalo, kumbe kuthwana lo ngumntwana wosibanda, uvele yena sikhangelele ukuthi abe lo mthetho onjani. Akusekho lokho.
Mankomo ngambe kunjalo
iqiniso lelo isikhathi sakhona sibili khonoko ukuthi bathuka kwaba lohlupho lapha elizweni lakithi abazali abanye baphuma bangaphandle bathiya abantwana bodwa babafaka emamishini sebegcinwa ngamabhodini sebegcinwa abantwana sebehlala bodwa ezindlini abantwana sebehlala labo anti u-anti lo engiyabesebenza umntwana umthetho angakiwo kasakuqondisisi kuhle
pho-ke kutwani lapha-ke mfundisi
ye mina ngibona ngani into yokuqala eqakathekileyo yikuthi abazali ngoba singakhangela kumbhalo lo mbhalo sikhangele imbhalo yayikhona kudala udavid yabhala laphana kuzaka kuprovethi uthi yena ukhulisa umntwana ngendlela okumele abe ahambe ngayo kasoze ayikhohlwe lobe esemdala njalo siyakwazi ukuthi even ngesintu kuyakhulunywa kule zakho ezehlukeneyo ezisixwayisa ngokuthi kumele umntwana futhi sona isigogo sigoqwa sisesemanzi ngakho nanzelela ukuthi abazali kuyamele sikhangele singathiyi umntwana ukuthi akhulise ibhuma abone kude kumbe akhulise izinto azibone ebulenjini kodwa kuyafunakala thina abazali ngelanga langelanga kube lesikhathi umuntu asifake eceleni ukuthi lesi sikhathi isikhathi sokukhuluma lo mntwana lesi sikhathi isikhathi sokukhangela kumahoakhe lesi isikhathi sokuthi umntwana ambuze kumbe yiwuphi umbuzo afuna ukumbuza wona
isikhathi sitholakala njani-ke lapha mankomo ukuthi kwenziwe khonokho
isikhathi sitholakala ngekhaya uvele yena umntwana kumele abekwazi ukuthi nxa ephume esikolo kumele akhumbule ukuthi kumbe uphume emini eyama-1 kumbe uphume emini eyama-4 kumele aphume aqonde ngekhaya ayefika ngekhaya umntwana afike atshwalise umzali umntwana umntwana atshwalise umzali sekhiphe imfomo seyifaka lapha umntwana sekhangela amele akwenze ngekhaya kumbe uthole imigane engageziswanga kumbe uthole kungalani umntwana sekumele agezise abuze lokuthi kudliwani mama hhayi khona umntwana asuke ladinela izindiza sevula sekhangela umntwana kumele afunde umthetho ukuthi kumele nxa efika atshonise umzali ngekhaya litshonile mama litshonile baba
unkosikazi Shila Nkomo Msonda ngukhansela edolobheni lakobulawayo obexoxa lomfundisi useni sibanda isiphathamandla sezimbabwe institute for social transformation belo Gibbs Dube we-studio 7 wezemidlalo lamhlanje intatheli izindaba yethu Joseph Njanji usethulela eziphathelane lomdlalo wenqindi
inhlanganiso yebona ngokuqhutshwa komdlalo wenqindi elizweni yezimbabwe national boxing board of control isixwayise abaqoqi bemidlalo yenqindi ukuba bazathathelwa ilungelo lokuqoqa imidlalo nxa bengaqhubekela phambili bedlisa abadlali imbuya ngoluthi lokhu kuza ngemva kokuba kudluliselwe phambili umncintiswano obubizwa ngokuthi i-independence boxing tournament wona obekumele uqhutshelwe endaweni ye-city sports center etholakala esigodlweni iharare ngomgqibelo obekulilanga lokunanza usuku ilizwe elathola ngalo uzibuse umsekeli kamgcinisihlalo wezimbabwe national boxing board of control unkosikazi lorraine muringi uthe inkinga yabaqoqi bemidlalo yenqindi ukuba basuke besakaze emphakathini ukuba bazakuba le midlalo yethize bona bengakatholi imali yokubhadala abadlali okudala ukuba bona njengebhodi bangabaphi imvumo yokuqhuba le midlalo kuyindlela yokuvikela abadlali ukuba bengasetshenziswa mahhala lokhu kudluliselwa phambili kwalo mncintiswano obuqoqwa ngabe-black fist boxing academy kulandela ukudluliselwa phambili komunye njalo umncintiswano obekumele ube khona mhla zingama-25 kuyona le inyanga kamabasa wona obuqoqwa ngabe-delta boxing stable lawo obubizwa ngokuthi i-independence solidarity boxing tournament umdlali obekumele adlale kulo mdlalo oqoqwa ngabe-delta boxing stable utrevor mpofu uthi kuyadumaza kakhulu ukulungiselela amahhala
sizabona ngayo hhayi kodwa kathesi hayi ungayehlula mhla ka-30 lapha hhayi mina umuntu ethatha i-vacation asiphumule i-boxing isike sikhohlwe nge-boxing isike hayi ngoba hayi ngalesi ngisebenzile aonto khe ngajoyin i-boxing hayi ngizayisebenze so abona sisebenze kakhulu
unkosikazi muringi uthi abaqoqi bemidlalo yenqindi kumele bazame ukuqoqa imidlalo yemilutshwane ukuze bengehlukane lezimali eziningi ngoba udubo ababhekene lalo ngolokuswelakala kwemali elizweni ngiyimele studio 7 kobulawayo ngujoseph njanji
siyabonga joseph njanji hhayi-ke isikhathi savumi ukuba siqhubeke sisonke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile mhlanga. Tune in tomorrow.